lokudla lokudaba oluphathwa ngezombu sazwe kakhulu ugwalo lolu silu Paulu lenamhla sikhangela ilanga labo mama okuthi ukuthi sikhangele njalo ukuthi omama baphethwe njani izindaba zokuswela ukudla sabona ukuthi omama singeke sathi omama sibafananise bonke kulabo mama abangabaselwakazi kulabo mama abahleli nabantu ababo abangendanga kulabo mama abakhubazekileyo kulabo mama asebekhulile so omama bayachiyana kodwa sibona ukuthi kule ndubo eziningi kakhulu abahlangana lazo ukuthi benelisa ukuthola ukudla ikakhulu ukudla ukuphiwa okusegcekeni kuhlose ukunceda abaswelayo sibona ukuthi kulabo mama abakhuluma ukuthi ngiswele ukudla ngoba kuthiwa ngile bandla engilisekelayo kube njalo abanomama abathi bona kuthiwa ngingumntanga ngingenelisa ukusebenzela kodwa nilabantwana abane kumbe abanye abantwana engibagcinayo angenelisi ukuthi ngitholise abantwana laba ukudla okukwanelayo sabona njalo ukuthi kunabanye abakhuluma ukuthi mina ngile ngilo mkhuhlane onje kunobaba okhulumileyo ukuthi ngile-HIV AIDS wathi yena kodwa uyanitshwa ukudla ngoba bathi bona ungumntanga kodwa yena esazi ukuthi ungumuntu ogulayo kakwanisa ukuthi ahambe ayosebenzela ukudla abanye njalo bakhuluma ukuthi kuyakuqoqo ukuthi uzibani bazathola ukudla babhalwe phansi kodwa ekuchineni abanye abantu bagcine sebekhitshwa
manje libona ingani lokhu kungalungiswa njani kuyini elikutshela uhulumende
esithi thina kufanele kwenzakale yikuthi kufanele kube ngingathi ngomkhankaso ozakwenza ukuthi inkokheli ezisendaweni ezishiyeneyo ikakhulu emakhaya zibe kwazi ukuthi nxa kuphiwa ukudla yiwaphi amanyathelo afanele alandelwe ukwenzela ukuthi kungaze kwaba lobandlululo nxa kuphiwa abantu ukudla.